lowo ngaze kuthi we suspended kodwa ke kuyisigwebo ngoba kuyavumelana i-court iyavumelana lakho ukuthi kwenzakala khona lokho icala laba khona kodwa ngokuphathelana kwezinto ezithile hayi siza kwesula lelicala awusozuye ejele anjalo awusozuhlawule kuthi ukuthi icala likubelethe eqolo angithi okumncedisayo kukho konke khona lokho usencediswa ukuthi usengumongameli welizwe upresident we-United States of America ngoba ungakhangela amacala akhe wonke amaningi akhithikile kuye esesebenzisa sona lesi isicoco sokuba ngupresident we-America engikubonayo ngecala leli ukuthi licala elikhona elimiyo eliphezu kwakhe
ukutholakala kwakhe elecala loba nje engagwetshwanga ungathi kuyamehlisa isithunzi yini njengokutsho kwabanye
yebo sibili kuyamehlisa kakhulu isithunzi angithi simbonile esiya khona lapha ne-court ehlala phambi kukamantshi asithi thina nxa usungu-number one elizweni usungu-president welizwe kodwa ubonakale usiyahlala phambi kukamantshi uthonisiswa ngecala owalenzayo kuyehlisa sibili kakhulu kuyehlisa ye kuyamehlisa isithunzi njalo thina-ke besimlandela siyabona ukuthi hayi kumncedile ukuthi abantu bambuyisele bamfake enjalo ngoba kungasikho lokho ngabe akulakwesulwa kwecala leli engasuye president welizwe.
Ngena nje embusweni mhlaka 20 kulinyanga uTrump ungathi kuyini okukhangelelwe ngabantu abanengi kuye?
Kunengi okukhangelelwe ngabantu wakhuluma izinto eziningi ekhampeyina ukuthi uzazenza okokuqala ilokhu ukuthi uzaxotsha laba abangasibo balapha e-America abaningi kakhulu lokho akubiza ngesilungu kuthiwa yi-mass deportation ngibona ngathi into yokuqala sibili ezakhangelelwa ngabantu ukuthi sibone ukuthi uzakwenza njani khonokho ukuthi abambe abantu abaxotshe abasuse elizweni le-America ababisele emazweni akibo kanti-ke njalo okunye abantu abamvotelele khona kuyikuthi i-economy umnotho welizwe ukuthi khona ubonakale utshintsha usiya phambili uqhubeke usiya phambili yikho-ke ngaleyo ndlela sizakhangelela ukuthi sibone ukuthi uzawuguqula njani umnotho welizwe